Isahluko 14. Kuyini okungenza imuli yakho ithokoze? Indima 1-2. Umbuzo uthi, kuyini okutshengisa ukuthi uJehova ufuna izimuli zithokoze? UJehova nguye otshadisa abantu bokuqala. IBhayibheli isitshela ukuthi wadalwa esifazana wasemletha endodeni. U-Adamu wathaba kwamagama wazo wathi, lo manje uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. UGenesis 2:22-23. Lokhu kutshengisa ukuthi uJehova ufuna abantu abatshadileyo bathokoze. Kodwa kuyadanisa ukuthi imuli eziningi azithokoze. Lanxa kunjalo, iBhayibheli lamaceba angancedisa imuli ukuthi zithokoze. Kuyini uNkulunkulu akhangelela ukuthi amadoda akwenze? Indima 3-4. Umbuzo ka-A uthi, indoda kumele imphathe njani umkayo? Umbuzo ka-B, kungani kuqakathekile ukuthi indoda lomkayo bathethelelane? IBhayibheli ithi indoda kumele iphathe umkayo njengeqanda njalo imthande.
U-Efeso 5:25-28-29 uthi, madoda, thandani omkenu, njengoKristu wathanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Ngayonale indlela, amadoda kumele abathande omkawo njengemizimba yawo. Lo othanda umfazi wakhe uyazithanda. Velo kakho wake wazonda umzimba wakhe, kodwa unika ukudla awulondoloze, njengokwenziwa nguKristu ebandleni.
Kumele imvikele njalo imnakekele hatshi ukuthi imhlukuluze. Kodwa indoda kumele yenzeni nxa umkayo esenza amaphutha? IBhayibheli itshela amadoda ukuthi, qhubekani lithande omkenu njalo lingabi lesihluku kubo. KwabaseKholose 3:19. Madoda kumele likhumbule ukuthi akulamuntu ongaphambanisiwe. Yikho nxa lifuna uJehova lithethelele, lani kumele lithethelele omkenu. Indoda lomkayo kumele bathethelelane ukuze bathokoze. Indima 5. Umbuzo uthi, kungani kumele indoda imphathe kuhle umkayo? UJehova kafuni ukuthi indoda yeyise umkayo. Indoda kumele inakekele umkayo njalo imuphe lokho akudingayo. Le ayisiyo ndaba encane ngoba uJehova kayilaleli imthandazo yendoda engamphathi kuhle umkayo. UJehova kalabandlululo, kodwa uphatha amadoda labafazi ngendlela efana nayo. Indima 6. Umbuzo uthi, kutshoni ukuthi indoda lomkayo sebemunye? UJesu wathi nxa abantu bangatshata abasebabili, kodwa sebemunye. UMathewu 19:6. Lokhu kutsho ukuthi indoda kumele ithembeke kumkayo, lomkayo athembeke kuyo. Indoda lomkayo akumelanga bancitshane kwezemacansini. Indoda kumele ikhumbule ukuthi kakho kwazondwa umzimba wakhe, kodwa unika ukudla ulondoloze. Yikho kumele imthande umkayo njalo ibe lomusa kuye. Kuyini uNkulunkulu akhangelela ukuthi abafazi bakwenze? Indima 7. Umbuzo uthi, kungani kumele imuli ibe lenhloko? Imuli kumele ibe lenhloko ukuze izinto zihambe kuhle. U-1 Korinte 11:3 uthi, inhloko yamadoda wonke nguKristu, lenhloko wesifazane yindoda, lenhloko kaKristu nguNkulunkulu. Indima 8. Umbuzo uthi, umfazi angatshengisa njani ukuthi uyamhlonipha umkakhe? Akulandoda engawenziwa amaphutha. Yukho imuli yasizakala nxa umfazi ebambisana lomkakhe. IBhayibheli lithi, lo mfazi kumele ahloniphe indoda. KwabaseEfeso 5:33. Umfazi akumele angamlaleli yini umkakhe nxa engakhonzi. Lokhu akutshintshi lutho ngoba umfazi kumele amhloniphe umkakhe. IBhayibheli iphinde lithi, ngokunjalo, bafazi ehliseleni kubomkenu ukuze kuthi uma abanye babengalikholwa ilizwi, bahuge ngokuziphathwa kwabomkabo kungekho kukhuluma. Lapho bebona ukuhlanzeka le nhlonipho yokuphila kwenu. 1 Petro 3:1-2. Kulula ukuthi indoda engakhonzi ihloniphe futhi izwisise umkayo nxa esenza kuhle. Indima 9. Umbuzo ka-A uthi, kuyini okumele umfazi akwenze nxa engavumelani lomkakhe? Umbuzo ka-B uthi, iBhayibheli baxwayisa lisithi nabafazi ku-Titus 2:4-5. Umfazi kumele enzeni nxa engavumelani lomkakhe? Kumele atsho lokho akucabangayo ngendlela lenhlonipho. Ngokwesibona lokho kwakhulunywa nguSara kuzange kumhambe kuhle u-Abrahama, yikho uJehova wathi kuye, lalela konke uSara kutshela khona. UGenesis 21:9-12. Nxa indoda ingenza isinqumo esingephula umthetho kaJehova, umfazi kumele abambisane layo. Umfazi kumele ayinakekele imuli yakhe.
UTitus 2:4-5 uthi, ngakho bangafundisa abesifazane abatsha ukuba bathande omkabo labantwana babo, uba bazikhuze njalo bahlambuluke, lokuba bakhuthale emakhaya, lokuba lomusa, lokuba bazehlisele ngaphansi kwabomkabo, ukuze kungabi khona ugcona ilizwi likaNkulunkulu.
Angenza njalo, umkakhe labantu abakhe bazamthanda njalo bamhloniphe. Indima 10, umbuzo uthi, iBhayibheli lithini ngokwehlukana lokuchitha umtshato? Kwezinye izikhathi abantu abatshatileyo bahle bagijimela ukwehlukana loba ukuchitha umtshato, bengazange bayihlolisise indaba. iBhayibheli lithini ngendaba le? Lithi, umfazi akumelanga ehlukane lendoda yakhe, njalo le ndoda akumelanga imlahle umkayo. 1 kwabaseKorinte 7, iverse 10 to 11. Zikhona izathu ezwakala ezingenza abatshatileyo behlukane, kodwa le asondaba yokudlala ngayo. iBhayibheli lithini ngokuchitha umtshato? Lithi abantu abatshatileyo bangachitha umtshato kuphela nxa omunye wabo efebile. Kuyini uNkulunkulu akhangelela ukuthi abazali bakwenze? Indima 11, umbuzo uthi, kuyini abantwana bakufuna ebazalini babo? Bazali kufanele lizinike isikhathi sokuba labantwabe. Akulalutho abalufuna njengokuthi libathande njalo libafundise ngoJehova. Indima 12, umbuzo uthi, kuyini okumele kwenziwe ngabazali ukuze bavikele abantwababo? Emhlabeni lo mubi kangaka, kulabantu abagangileyo abafuna ukuhlukuluza abantwabeni kwezemacansini. Abanye abazali banenhloni zokuxoxa labantwabo ngezemacansini, kodwa kumelanga kube njalo. Kumele babafundise ukuthi bazivikele njani ebantwini labo. Bazali kungumlandu wenu ukuthi lifundise abantwabeni ngendaba le. Indima 13, umbuzo uthi, abazali kumele babafundise njani abantwababo? Abazali balomlando kule abantwababo ukuze babe lenhlonipho. Kodwa bangakwenza njani lokho? Bangakwenza ngokufundisa abantwababo ngendlela elothando, hathi ukubajezisa ngendlela lolunya. Yikho bazali kumele lixwaye ukujezisa abantwababo nxa lizondile. Nxa lingabajezisa lizondile, amazwi enu azabagwaza njengenkemba njalo abalimaze. Uzaka 12, verse 18. Kumele libafundise ukuqhakatheka kokulalela. Kuyini uNkulunkulu akhangelela ukuthi abantwana bakwenze? Indima 14 lo 15, umbuzo uthi, kungani kumele abantwana balalele abazali babo? UJesu wahlala emlalele uNkulunkulu nxa kwezinye izikhathi kwakunzima ukwenza njalo. UJehova ukhangelela ukuthi abantwana balalele abazali babo. Kwezinye izikhathi kunzima ukuthi abantwana balalele abazali babo. Kodwa kumele bahlale bekhumbula ukuthi ukwenza njalo kuyamthokozisa uJehova kanye labazali. Indima 16, umbuzo ka-A uthi, uSathane usebenzisani ukuze alinge abatsha ukuthi benze okubi? Umbuzo ka-B uthi, kungani kuqakathekile ukuthi ukhethe abangane abathanda uJehova? Bantwana, uSathane uyakwazi ukuthi kunzima ukwala nxa liyengwa ngontanga kumbe abangane, yikho uyabasebenzisa ukuze baliyengele kwenze nokubi. Ngokwesibonelo, uDina indodakazi kaJakobe waba labangane abangamkhonzi uJehova abagcina bemiyengele kwenze nokubi, njalo lokho wabangela ukuthi imulanga kibo ibe senkathazweni. Nxa abangane bakho bengamthandi uJehova, bangakuyenga ukuthi wenze izinto angazithandiyo, futhi lokho kungamzwisa ubuhlungu. Abangakini labo bangezwa ubuhlungu. Yikho kuqakathekile ukuthi ube labangane abathanda uJehova. Kuyini okungenza imuli yakho ithokoze? Indima 17, umbuzo uthi, umuntu ngamunye emulini kumele enze. Nxa imuli ilandela ukutsho nguNkulunkulu iba lezinhlupho ezilutshwayo. Yikho nxa uyindoda, thanda umkakho futhi umphathe kuhle. Nxa ungumfazi, hlonipha umkakho njalo uzehlise kuye. Ulingisele isibonelo somfazi okukhulunywa ngaye kuzaka 31, iverse 10 kusiya ku 31. Bazali, fundisana abantwabenu ukuthi bathande uNkulunkulu. Obaba kumele baphathe kuhle imizi yabo. 1 kuTimothi 3, iverse 4 lo 5. Lesahluko 5, iverse 8. Abantwana kumele balalele abazali babo. Yikho hlala ukhumbula ukuthi kuqhakathekile ukuthethelelana emulini, ngoba lonke liyawenza amaphutha. iBhayibheli ikhuluma ngalokho kumele kwenziwe ngumuntu ngamunye emulini. Isifingo. Iqiniso 1. UJehova nguye waqalisa imuli. Ngenxa lokho ngiyaguqa phambi kukayise, lapho yonke imuli yamakholwa asezulwini lasemhlabeni ethola khona ibizo layo. KwabaseEfesu 3, iverse 14 lo 15. Kuyini okungenza imuli yakho ithokoze? UGenesis 1, verse 26 kusiya ku 28. UJehova nguye waqalisa imuli. KwabaseEfesu 5, iverse 1 lo 2. Okungenza imuli ithokoze yikulingisela uJehova lo Jesu. Iqiniso 2. Ongakwenza kuze ube indoda kumbe umfazi omuhle. Omunye lomunye wenu laye kathande umkakhe. Lo mfazi kumele ahloniphe indoda yakhe. KwabaseEfesu 5, verse 33. Indoda lomfazi kumele baphathane njani? kwabase Efesu 5 verse 22 kusiya ku 29. Indoda yokumele inakekele imuli yayo futhi kumele ithande umkakhe. Umfazi kumele asekele izinqumo ezenziwa ngumkakhe. Kwabase Kolose 3 verse 19, 1 Petro 3 verse 4. Indoda lomfazi kumele bathandane njalo bazwelane. 1 Petro 3 verse 1 lo 2 lo 7. Kumele bahloniphane. 1 ku Timothy 5 verse 8. Ku Titus 2 verse 4 lo 5. Indoda kumele inakekele imuli yayo. Umfazi kumele agcine umuzi wakhe usesimene esihle. Iqiniso 3. Ongakwenza kuze ube ngumzali omuhle. Lingabathukuthelisa abantwana be, kodwa bondleni ngokufundisa langokulaya kwenkosi. Kwabase Efesu 6 verse 4. Kuyini abazali kumele bakwenze? Deuteronomy 6 verse 4 kusiya ku 9. Isaka 22 verse 6. Kumele lizinike isikhathi sokufundisa abantwana benu ngoJehova. Kumele liqalise besese bancane futhi libafundise ngesineke ukuthi bamthande uJehova. 1 Petro 5 verse 8. Fundisa abantwana bakho ukuthi bangazivikela njani ebantwini abangabahlukuluza kwezemacansini. UJeremia 30 verse 11. KumaHebreyi 12 verse 9 kusiya ku 11. Kumele ubajezise abantwana bakho, kodwa ungaqali ukwenza lokho uzondile, kumbe kuba lolunya kibo. Iqiniso 4. Kuyini uNkulunkulu akhangelele ukuthi abantwana bakwenze? Bantwana lalelani abazali be. Kwabase Efesu 6, iverse 1. Bantwana, kungani kumele lilalele abazali be? Isaka 23, verse 22-25. Kwabase Kolose 3, iverse 20. Nxa lingenza njalo uJehova uzathokoza kanye labazali benu. 1 kwabase Korinte 15 iverse 33. Nxa ungadinga abangane abakhonza uJehova kuza kuba lula ukuthi wenze izinto ezinhle.